sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 23 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya vese ziphindela emajele kungedlula leli kefu. Kubotshwe owesilisa obikwa ejele indlamanzi ebhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besiNdebeleni ngegubhurawundi kuphela. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa igugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo ebikwezinye indawo iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lweZimbabwe Prisons and Correctional Service solukhulule izibotshwa ezingamachumi amahlanu ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya vese ziphindela emajele lelikhefu seledlule mhla ka 28 kulinyanga. Kumbiko oluwethu leizolo lolugatsha lwazise ukuthi izibotshwa ezingamachumi pose amane 39 ngezesilisa ezidonsa izigwebo ezitshiyeneyo eConmara Open Prison kuthi ezilichumi lanye ngezesifazana ezipika eMarondera Female Open Prison. Sixoxelwe meli weSouthern ePhalamende umnumzana Peter Moyo yena onxumele linyathelo sithi kuqakathekile ukuthi izibotshwa ziphathwe lazo njengabantu abalamalungelo.
Ye ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa babantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakwenze. So mina ngibona lelinyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi sihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona kona abanye abantu nje bayabevalelwe ngoba okunye kuya kuyi mistake ukuthi kona umuntu yenza mistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe xa singabe lokho sisenza njengakhona lokho sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi kona umuntu nje waselilwaya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi kona abe esejele. Abanye abafanele babe besejele bayabengekho. So ngibona ngathi kuright mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama reforms. Alubana uthe waphiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona emajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubonto kona into eyenzakala lapha kuyini sibili ngoba uzabonto kona emajele umuntu wonke wake wabotshwa so ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu ayakukuhle akubukeki so yabe ngizazama mina ukuthi kona ngibone ukuthi kona abantu bayalala endaweni ezi right kulabantu nje ozababonto kona omunye usejele kodwa kungeyayi akungafanelanga ukuthi kona abe esejele omunye kuyakufanele ebe esejele but uyabe ngekho ejele yibo ukubona kwami
umnumzana Peter Moyo ngomeli weSouthton edale lephalamente sixoxela eSeharare Ibandla leMDC Alliance lithi ukwaliswa komholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukupha abaswelayo izipho zekhisimusi kuzabangela ukuthi abantu laba badle inqeqe zomlomo ngosuku lwekhisimusi. Umbuthano kaChamisa okwabela abantu laba ukudla abagoqela izalukazi amakhehla kanye labagogekileyo uchithwe ngamapolisa eHarare ngomvulo esithi ungaphandle komthetho. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Sithan Chirotsa.
Umnumzana uChamisa usebenzisa imali yakhe umbeni imali ayinikezwa ngabantu nje abafisa ukuthi abadala bebe lekhisimusi enhle. So zananzela ukuthi uZulu uyakubuka kakhulu lokho. Abantu bayakukhwabitha kakhulu lokho ngoba ayisiyo mali yama taxpayer. So iZanu PF kusuka kwaba buhlungu kiyo ukuthi uChamisa uyithethe ngapi leyo mali njalo singamvumezi uChamisa ukuthi anikeze abadala useyathola usekelo olukhulu kakhulu. Yikho ubona amapolisa ephazamisa inhlelo lezi engena ngodli exotsha abantu emhlanganweni obe ulokuthula. So ayilokhu siyakusola kakhulu njalo akusimangalisi yikho esikhangeleleyo nxa umnangagwa ethwe nguye okhokhelayo. Akusokube lento enhle nxa umnangagwa engumuntu okhokhela ilizwe.
Amapolisa afika athini kahle kahle?
Amapolisa azange nikhe isizathu ukuthi why bechitha umhlangano obulokuthula. Azange anike isizathu ukuthi why bechitha umhlangano akade bewazi ukuthi uzawuba khona. Amapolisa akazange azame lokukhuluma labantu kuhle okwabo bekuyikufika nje besebenzisa amandla ukuthi abantu bengahlangani. Phela lapho kulo mnumzane uChamisa amapolisa vele kahuni ukuthi abantu bebuthane. Kodwa ungaba ngumhlangano weZanu PF uzabona abantu abesipholiseni besekela abanye bechaya wona amaslogan eZanu PF into engavunyelwa emthethweni. So yikho engakutsho ukuthi bekungela sizathu esanikwayo okwabo ukusebenzisa amandla ukuthi kungabi khona. So selusiza ukuthi abadala abaningi basuke baswela amagrocery la abajayele ukuwathola ngesikhathi zekhisimusi.
Umnumzana Sithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kubotshwe owesilisa weMaswingo obikwa etshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngeGugurawundi kuphela. Umsolwa ngomnumzana Douglas Chauke obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa. Ukhululwe inkantolo kuthange ngesibambiso sebheyili esingena kunkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 Zimbabwe dollars. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChauke ungomunye wabanengi asebebotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa. Ithi ngesikhathi sikaMgabe bedlula amakhulu amabili 200 abantu ababotshelwa icala elifanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umkhosi wayo wokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazo weGugurahundi izolo ngosuku lweUnity Day, eminye imbuthano efanayo eqhutshelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iphumelele. Amalunga alinhlanganiso ebeqoqe ukufola esuka esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho elubhekise eStanley Wall, kodwa amapolisa awavimbile esithi lokho bekungaphandle komthetho. Sixoxele umqondisi weibhetho likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abangakwaziyo ukuthi bekulemkhosi eminingi, bekungayisikho kobulawayo kuphela lapho kodwa kulezikhumbuzo khona. Bekulomkhosi eTholotsho, bekulomkhosi eMatobo, bekulomkhosi eGwanda, bekulomkhosi eSilobela. So ukuvala kobulawayo akusikho okuzamisa ukuthi abantu bekhumbule izihlobo zabo. Abantu bayahlangana balizwa ilizwi lokuthi hayi 22 December solanga lokubambana kodwa lilanga lokumiswa kombhuqazo. So ngokuya kwesikhathi uzathola ukuthi indawo zonke izelizwe leZimbabwe abantu bazaqina sebekhumbula ukuthi hayi uhulumende waganga okuyikhwazami ukukwenza.
Evimba lombuthano amapolisa aphesi zathobani.
Wathika sithiwanga imvumo, kodwa eqinisweni sabalovela ugwalo kuvike ephelileyo ngomvulo, bakhetha ukuthula bangakhulumi lutho kwaze kwafika usuku lwanamhlanje bavela sebesivimba eStanley Hall. Khonoko kuyabe kukutshengisa ukuthi ngabantu abangekho sisiye, ngoba ubaba lo ophetheyo wagijima wagcwala iganga lonke wathi abantu sebekhululekile ukuthi bangadiscasa ngombhuqazo. So okulusizi ukuthi amapholisa, ama-CIO lamasotsha yibo abantu ababulala abantu ngombhuqazo. So uma amapholisa egijima eyiwavimba abantu, kambona ukuthi ama-victims azafa aba lokuthula lokuxola.
Umongameli iMnangagwa ekhuluma izolo uthe uphakathi kokululungisisa udaba lweGugurahundi lolu. Kalisuthiseki yini ngalokho?
Hayi, abantu beZimbabwe abazange bathi na bamvotele ukulungisa lolu daba. Abantu beZimbabwe bathi kabuze abantu abanikezwa umlando wokulungisa lolu daba yi-commission ebizwa ukuthi National Peace and Reconciliation Commission. Elaloba iphiwe lo mlando isisekelo ama-victims engasuthiseki. Lokho kwenziwa ngubaba, kayisikho kuzalungisa uhlupho ngoba vele i-process yena leyo eseyiletha kayisikho victim centered but is perpetrated driven. So i-victim kasozeke le-confidence layo. So ngabe yena uyakuzwisisa khonokho, amele eceleni athi bantu hayi ngalolu daba khulumani, mina ngizamele eceleni ngizangitshela ukuthi kufunakalani, kuyini mina elimfuna khona, ngoba phela kade sima segijima yena sengani uyalungisa. Kulezi ndaba eziningi ofuthi azichazisele abantu beZimbabwe ukuthi kanti yena mlandu bani awudlalayo. Uyakhumbula ukuthi izitatiment azikhiphayo za-insider zadala ukuthi kufa abantu.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umanyano we-United Nations ususole uhulumende we-ZANU-PF ngokubumba umthetho ozalawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organization Amendment Bill. Ikroniko ithi inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende i-Apex Council ithi uhulumende kumele ehlawule izisebenzi lezi ngedola leMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello Sir Joseph and hello. Ngabe njani lapho nonke ntungameli no sisi nalo omunye umfowethu ohleze ekhuluma. Ngicela ungibalele le audio yami. Babalela abantu inkinga la iSouth Africa. Wonke umuntu obuye eSouth Africa uthola neCovid. Abantu ekubeni basuka behloliwe bechekiwe abantu ukuthi banabanayo yini iCovid. Ufika uhlaliswe eBedbridge lapho kambe kodwa uma uzohlala from namhlanje ufike ngo-6 ekuseni uzuye phuma kusasa ngo-7 ntambama. Angeke uyitholeni iCovid. Babe lokho ebanga umsindo lapha nywenywe abantu avele eSouth Africa nywenywe ababuya kuyibo vele abagulayo kokuqala. 2 into egulisa abantu yiborder yaseZimbabwe naleyo engafuni ukuvulwa. Nabazama ukekhamele bathatha ama-hours amaningi khonapho. Asithi kunomuntu oyi-1 onomkhuhlane we-COVID. Ma loyo muntu lokho ebhodabhoda okungapheliyo khonapho usuke sesifulela abantu abangayo. Phela labo bantu ababuya eSouth Africa hayi ukuthi mhlambe bayathanda ukuba nalo mkhuhlane. Bayenziwa yiZimbabwe. Kuba iZimbabwe yavu vula iboda kumbe iZimbabwe ngayanakekela abantu bangakukho konke khonoko. Manje inkinga yile amasfela afuna imali zabantu njengalokho ukuthi umuntu ayizibhadalela azibhadalele indawo yequarantine. Ngake ngabhadala indawo yequarantine so ngithi ngiya quarantine yini. Mangisuka lapha ngithi ngiyekhaya ngiyiquarantine. Waye kumele ngibhadale isibhedlela somunye umuntu namasimba ke lawo. Yekelana abantu babaleke ba right kugule kufe wonke umuntu.
Linjani studio muhle salibonana studio muhle botungamile inkomo la wasithandekile emhlanga bonke nje abasebenzana nje studio 7 bese ngibingelela lani mahlabezulu mthwakazi hayi ngiyalibingelela ngingapha kwele South Africa hayi bakithi siyayizwa ke izame esenzela khona siyayizwa nje uhulumeni wezane lokhu asenzela khona kade sefuna ukutshintsha ama-passport manje sekuyindlela zokuthi badinga imali manje sekuyizindlela zokuthi badinga imali kanti waye abantu bezane uma besenza izinto beyaqale babonisane labantu uZulu first abambusayo ukuthi kanti uma singenza so ngaba njani ayifuna ukuphonga uvumbuluka nje kuphela bethi sesisenza lokho sesifuna kwenziwe lokho hayi isikhathelo ukuqamulelwa amalungelo sikhathele ngokube lokho beqamula amalungelo kaZulu hayi bakithi lokho ayiseyikho lokho sebekwenza lokho sebebonte kade sakusela mali lapha bayithatha khona bathatha amakhumbi bafaka kuzubukho bafuthatha amabhasi bafaka kuzubukho kade sisebefuna ukuthathela abantu amapassport ukuthi bathatha amapassport kutsha yona ipassport ivele idula kangaka eZimbabwe kulalizwe elidula ukuthatha ipassport nje leZimbabwe and futhi ipassport yangkhona eZimbabwe ithathwa ngecorruption futhi hayi bo bakithi umbuso wezano usuhlumezile shemu umbuso wezano hayi hayi bakithi hayi abake basizwele bakithi hayi a
Linjani basakazi ngiyabingelela lonke basakazi ngibuhlungu ngodaba olwenziwa libandla lezanu-TF namasosha aseZimbabwe namaphoyisa ahlukumeza abalungela abantu akusimaphoyisa aseZimbabwe lawa ngamaphoyisa ezanu-TF namasosha ezanu-TF abahlukumeza abantu xa becrosa abantu besiya kwelakibo besuka emazweni lapho esihlukumeze khona sise siyathola ukuphumula kwelakithi sihamba sikhitshwa izimali eziningi silibhekise kwelakithi la esizalwa khona okunenkaba zethu ibandla lezanu-TF maliphume nebandla le-FDC asibone ukuthi eliphikisayo ephalamende elikhulu eliphikisayo asibone usizo lwalo bathule bakhulumi ngokuhlukunyezwa kwabantu besindebeleni bazithulele ngithi bantu bakomthakazi asivukeni sizimele sibe nalo obakhophozi bomnotho siphume kubo sizimele thakazi vuka uzimele siphume kuleli ukuhlukumezwa okukhona uhulumeni nomasipela uhulumeni wakhoqoluzi bomnotho ngiyabonga msakazi wami
Thank you, Stephen. You're welcome. ukuthi yamle ngaba lokhuluma ngukhulisana okwendlovu wenkani kosivalo ya ayinto zabogawule lezi ezokuthi hey into ziright eZimbabwe njani njani hayi sithi gawule ulibambe lingatshoni mfowethu into yokulandelana lento zasesishoneni khona ngapho kuze kuphelela ngemila
basakazi be-Studio 7 labalaleli salibonani lonke kake mbonge ithuba lokuthi lami ngibuye futhi bhekhe emoyeni yazi ngilombono lapho emfuna ukuza lawo isicelo sami sekuthi hayi siye simayuyu kwabakhulumelana kubi kumbe kwaba befiselana ukuthi thina singazifaki phakathi nginanzelela umama nxa evela etheza umnyabo wenkuni eguswini uyabe engatheza inkuni zesikhathi esisodwa uyabe dobholunye laphana olunye laphana olunye laphana olunye laphana lathi sivela kuzindawo ezehlukene abanye bavela emashonalendi emakhalangeni ematonkeni emaxhoseni ebasuthwini asile njongo ukuthi siphume le nto esifuna ukuphuma layo kasibambaneni sibe nyandanye silwise esikufunayo kusinganqoba kodwa ezilongo lokungalo kwesikhuluma ngemihlobo langezigaba esisuka kizo ukunqoba kuza kuba kuza sizimela shiba kuza sizimela nyabonga kakhulu nyabonga wona ngalwamazwi ngizama ukuqinisa wonke umuntu okhona ekhaya sirejistani sivote konke inkulumo zethu esizikhuluma ziyakhitshwa ivo uthi ngokukhuluma ngemlomo asikhiphi lutho
ngiyalibingelela lonke basakazi ba-VOA Ndebele konke nabalaleli be-VOA Ndebele ngithi philani ngaphansi komusa wenkosi mina ngithanda ukudlulisa nje ukukhathazeka kwami enginakho ngalolu daba lokuquarantayinwa kwabantu ababuya ngaphandle kweZimbabwe abantu kanti omuntu uma engabe etheste watholakala engena-COVID i-reason yokuthi ey-quarantayinwa yini ngoba balama testing stations ukuthi ma ufika ngale ibhoda before ungene uyabhadala imali utestwe manje usuyaquarantayinelwani if ma ungabe ubhadale imali yokutestwa watholakala ungena-COVID mina nje ngokubona kwami ngibona ngathi into leyo ayikho right at all why kungaquarantayini abantu abatholakala bene-COVID umuntu ahlathathwa asiye kuquarantayini yinto egcina seyisenza abantu bebaleke behambe bekubalekile khona lokhu kuyatestwa nokwenza nokuquarantayini ngoba for sure I don't think ukuthi there's a reason yokuthi umuntu otholakale ngena-COVID equarantayini oso kungagcina kumenza ukuthi khona la quarantayini ekhona inise siyaphuma esethole iCovid ngoba akwazi ukuthi uzoquarantinewa nabantu abaneCovid or abangenayo umuntu wayengathestwa once engatholakali ngelaCovid adluliswe ehambe utholakali leCovid ehanjiswe ayikhora eyiquarantine into le ingathi bafethu sithiba lobugebengu nyana phakathi la ngathi kulobugebengu sobukhona mpela mina engasabutholisisi kahle la
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi uhulumende weKenya uyaphambili ngokwalisa abantu abangakahlatshwa ijekiseni yeCovid-19 ukufinyelela indawo kanye lenhlelo zomphakathi lanxa umthethwandaba unqume ukuthi lokho akukho emthethweni umsakazo omunye ubika njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa useqalile ukuhlaba abantu bokuza abangela maphepha ijekiseni yeCovid-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo udlulisele phambili isinqumo sokuthi labo abalezikwelete zama student loans baqalise ukuzibhadala. uhulumende umise ukubhadalwa kwezikwelete lezinyakenye esithi abantu kabala mali ngemva kokuhlasela kwe-COVID-19. Abathatha lezi zikwelete bebemele baqalise ukuzihlawula ngonhlolanja kumnyaka ozayo. Kodwa uBiden uthe uyakunanzelela ukuthi abanengi balokhe bengela mali ngenxa ye-COVID-19. Ngakho uthe sebezaqala ukuhlawula ngonkwenkwesi. Isikwelete sama-student loans yeMelika singena kuma-trillioni phose amabili, 1.7 trillioni njalo abakweletayo bangu 40 million. Abanye bathi uhulumende kumele esule isikwelete lesiko kuphela. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren, labo Bernie Sanders, labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica ayake anikwe i freedom yoku cancel ama debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwe izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama student loans labo kumele akhanselwe ngoba siyakwazi ukuthi ukufunda kwalapha kuyadula. Into eqakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi izukuthi i-economy layo iyabe ibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga ePhalamende akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokho kuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi baza kukhansila lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi i-America is a capitalistic country, so izinto eziningi kumele amakhampani lawa anika abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yeMelika, bonabo abathi isikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo eMelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and i-education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engikubonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye amazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe anjenge-China, South Korea, Japan, le-Asia nje sibona be-benefita ngezindaba ze-education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama-prices e-education akhwele.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugantsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kuboche owesilisa wemaswingo otshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi osokwenziwe ngumnangagwa kuphela ikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa yigugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo eyiqhubele kwezinye iindawo zelizwe iphumelele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.